iCongress nxa singayithatha sifake ekuphawulweni kwenhlamvu zenkonzo singathi liBhayibheli. iCongress nxa singayithatha njalo sifake enhlanzini zokholo singathi umhlangano omkhulu lapho obhabhathizwa khona uthole izibusiso uzalwe kutsha. Ngakho lokho ke akula muntu ongafuni ukuthi azalwe kutsha. Akula muntu ongafuni ukubhabhathizwa nxa usechurch kumele umfundise abambe iBhayibheli akungenise emanzini akukhiphe akunike ithemba lakusasa akuthethe akhuleke ukuthi izono zakho zonke kade zibe zikhona kazidlule uphila impilo enaphakade elotshintsho. So iCongress lakithi kuma-political parties iqakathekile okwamagama. Akula leader, akula nkokheli engafuni iCongress. Ungabona inkokheli ibalekela iCongress kutsho ukuthi asonkokheli eloqotho, kutsho ukuthi asonkokheli ephuma mgceke ebantwini. I-leader kumele ivele ebantwini, izinqumo zenhlanganiso kumele zivele ebantwini, amaqhinga wonke ayenziwa yenhlanganiso kumele avele ebantwini. Ibe yiyo iCongress ele final decision eza kuthatha isinqumo sokuthi inhlanganiso le izasebenza ngaluphi uhlobo, izasebenza ngayiphi indlela. So iCongress is very very important. So angila kuthandabuza ukuthi kule leader phakathi kwethu engasoke ifune iCongress.
Manje ungasitshela ukuthi amalungiselelo eCongress ahamba njani?
Amalungiselelo akhona siphakathi kwawo. Liyazi ukuthi nxa vele siza kuya kuCongress kuzathatha isikhathi, abantu abasibekezelele basinike ithuba, kuzafuna imali, kuzafuna ukuthi abantu babe le roadmap eyokulungisa ama-structures. Siqalisa phansi, indlu phela iqaliswa ku-foundation isiyafika ephahleni. Singeke siqalise ngokufaka uphahla singakafaki i-foundation, singakafaki umduli. So siza kuyaqalisa kuma-branches, sibuye kuma-wards, sibuye kuma-districts, sibuye kuma-provinces, sesiyagcina ke kuma-national. So iCongress seqalisile amalungiselelo akhona. Okuqakathekileyo ngokulungisa ingcebo zemali ukuthi zizavela ngaphi, lokudinga ukuthi ngobani abazasincedisa kulelo kulolo hlelo lweCongress. Okunengi umnyaka uqala kuyathi kusiyafika i-first quarter, second quarter, abantu babe sebephakathi kwendima yeCongress. So kuyilo ulimi lweCongress belungiselela ukuthi bahambe phela bayekhetha inkokheli zabo. Inkokheli zabo zikwanise ukuthi ziphiwe i-mandate e-5 years ukuthi zikhiphe iZimbabwe kulolu hlupho esilalo okwamanje siya phambili.